ababalisi kanye labazali basebethabile ngokususwa kukamnumzana Lazarus Dokora ukuba ngumphathintambo wezemfundo ukuthi li-curriculum ayiseyi kulandelwa, kodwa bamangaliswa ngumphathintambo omutsha laye esesithi izolandela njengokubekwa kwayo. Bonke bakhala ngokuthi ayizwisiseki osokubangwa ngamandla langokuphuza kokuphuma kwengwalo zakhona. Inkosazana Miriam Siwela, ongumbalisi, uthi bahlangana lobunzima kakhulu ngenxa yokuthi ingwalo azikatholakali.
Njengababalisi, uhlupho esihlangana nalo ngecurriculum le entsha ngama-textbook. Ama-textbook awe-curriculum entsha kawakatholakali, njalo uhulumende ubelokhu engakaze awahambisela kuma-bookshops. Abaka-ECD yade sisihlwayethe ngama-workbook bebesithi abawatholi kuma-bookshops because uphablisha layelokhu engakaze awahambise khona ngale, and besifuna wona la awe-college press.
Umongameli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Association of Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Obet Masaraure, uthe ukusweleka kwengwalo lokhu kubulala kakhulu abafundi abasezikolo zemaphandleni abangenelisi ukuthola ezinye indlela.
Indlela i-new curriculum le abayifake ngayo igcwele ungaqoqeki kakhulu, so sokubangele ama-problems amaningi ikakhulu ebantwaneni abasebancane okwo-grade 1 kusiya ku-grade 4, labantwana laba abasemakhaya lapho ongela khona amabhuku lalokho okusetshenziswayo ukuthi befunde. Kubangela ukuthi i-government ayizange yafaka ama-measures okuthi kube khona i-special amabhuku ezikolo zasemakhaya. So indlela abakufake ngayo yiyo esiyenza kungahambi kuhle, so sikhangelela ukuthi bekhangelisise indaba yakhona belungise ukuthi kungenza njani ngendlela eqondileyo ngendlela ezayenza abantwana bekwanise ukufunda.
Abazali abaningi bathi ukusweleka kwengwalo sokubadalela indleko eziningi, njalo ukusweleka kwazo ezikolo kutshengisa ukuthi uhulumende wayevele engahlelanga kuhle ekuqaleni. Umnumzana Abel Moyo ngomunye wabazali abalombono onje. Omunye njalo umzali uthi ingwalo ezinye ziyadula kuthi ezinye azitholakali. Unkosikazi Anele Mthethwa uthe kuyisimanga kibo ukuthi abantwana bafunda njani njengoba ababalisi bengelangwalo njalo zingatholakali ezitolo.
Hlupho lwama-test book ukuthi abazali sokumele sizithengele thina ama-test book. Ama-test book angikhona njalo ayadula kakhulu, okusuka kube nzima lakithi ukuthi siwakwanise ukuwanelisa wonke ukuwathola. Edula enjalo amanye atholakali kuma-bookshops. Ngakho-ke kusuka kusifake imibuzo eminingi ukuthi njengoba abantwana lasitiye bafundile le-new curriculum, ama-test book angikhona engekho. Lakhathe sifutha wakho ngoba amanye angikhona ema-bookshop vele atholakali, okutshenga ukuthi uhulumende kakawakhiphi phela ukuthi abantwana bakhonise ukuwasebenzisa. Ngoba khathesi siyazuza lokufunda kwangikhona ukuthi bafunda njani, kusuka kube nzima ngoba abantwana into ofanele bazifunda zikhona lapho kulawo ma-test book.
Uhlelo lokufundisa abafundi olutsha olwe-new curriculum lwethulwe ngomnyaka ka-2016 lwasolwa nguZulu ngoba ababalisi labo lokhe bengakwazi ukufundisa izifundo ezimunyethwe yilo, njalo ingwalo kunye lokunye okudingakalayo akuzange bakutholiswe ezikolo kuze kube lalamhla. Izikolo ezisemaphandleni yizo ezisalele emuva kakhulu ezifundweni lezi. Abogatsha lwezemfundo balile ukuphendula imibuzo ephathelane le-curriculum le kanye noduko lokungatholakali kwengwalo. Ngimele i-Studio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.